izanu siphelelwe ngumphako. Hambe abantu abalitshumi lambili bangabotshwa basehofisini yabo belungisa umngcwabo womfowabo. Alikuboni ukuthi ngcele kuxhwalile abakwenzayo. Imgoqo eyafakwa nguhulumende weZANU-PF yathi abantu bayanqatshelwa ukwedlula amatshumi amathathu bendawonye. Kanti labo abangu-12 sebephinde baphula umgoqo uphi? Sibona ngani kugolomba inyoka isemlindini. Thina sesibakhangela sibona ukuthi bazaze bacine ngani. Ngenxa yokuthi akusikho emthethweni ukungenela abantu ehofisini belungisa ukuyangcwaba isihlobo sabo. Kambe iZANU-PF singenwe yini? Sisesaba izithunzi zayo ngoba abasathembi muntu.
Likala ngobandlululo elithi lukhona ekulondolozweni kweziqondiso zokwenqabela i-coronavirus. Inanku lithi kubotshwa amalunga enu kodwa awezanu kabotshwa. Selike lakhulumisana lamapholisa yini kumbe lohulumende ngalolu daba?
Lo umbuzo mbona ngani uqonda amapholisa lohulumende. Kambe nsuku zonke sikhankasa ngakho ukuthi kule selective application of the law. Nsuku zonke sisiye emakhothi abantu bethu babanjwa iviki yonke iviki ezimbili sithi sicela amabheyili basibhatalise ama 30,000 RTGS umuntu omunye. Uhulumende uyakwazi. Sesikhulume lama-commissions athize sizama ukubatshengisa ukuthi kambe izinto ezenziwa ngama-junior magistrate kulungile na ukuthi isikhathi sonke bancitshe abantu ama-bail kube sesicina si-applya se-high court. 100% of our appeals e-high court ayaphumelela. Lokho kukhombisa ukuthi ama-magistrate la atrenwa khathesi evelela ngapha South Africa 40 University lamanye ahamba nge-presidential scholarship ahlose ukuthabisa labo ababaphi imfundo.